Thina bese sizwe ukuthi lumbiko adulethe ngamapolisa ukuthi kumele abantu bahlale ezindlini njalo kule curfew ezayenza ukuthi izitolo zivale masinya njalo kungafunyelwa ukuthi abantu bahambahambe nxa sokuntambama. Kodwa into esesiyizwile ivelela ku-Ministry of Health ikuba hayi akunjalo. Loba kukhona i-lockdown ilizwe lonke kodwa iBulawayo ayisozibele yayo. Into esiyenza yele ukuthi lokhu sokuletha ukudidana kwengqondo ukuthi kade kuyikho yikuphi njalo nxa sinanzelela ukuthi khona izolo amapholisa siwe siwabona edolobheni evala izitolo esithi abantu bayengikhaya kuyaletha ukuthi abantu bengabi leqiniso ukuthi kanti manje okuliqiniso yikuphi njalo lokhu kungayeletha ukuthi kube lokuthi abantu bebe lokuyekethisa ukuqinisa imilayo efunakalayo ukuthi umuntu atshonele mask babe khatshana khatshana abantu nxa behlangana njalo sigeze izandla kutho ukuthi kuyalulaza ke lokhu ngenxa yokuthi abantu bakungayibona ngani kutho ukuthi udubo lolu solwedlule.
Manje njengoba imbiko le ithiwa ivela kumsekeli kamphathi Ntambo wezempilakahle, abantu bayithatha njani njalo ubona ungani ingaba lomthelela na ukuthi abantu bagcine bengasalandeli imigoqo eyafakwa?
Into thina esikhathazayo ukuthi kumele ukuthi sicizelele ukuthi udubo lokuba le-COVID lokhu lukhona njalo ke luyingozi emuntwini wonke ngoba sinazilela even namhla bekugcela abantwana besikolo okuthiwana bezothatha izithupha zokubhala anzake mbona abantwana abaningi ngaleyani ndlela okokuthi babethelelana vele umkhuhlane. Ngakho lapha sithi i-COVID ikhona ngapha sibuthanisa abantu ngakho mbona ngani siletha imbiko eyenza ukuthi ididanise ingqondo zabantu njalo ke yenza ukuthi abantu bengakuthathi kube into esindayo njalo kube yinto okumele inanzelele ukuthi i-COVID iyingozi emuntwini wonke. Ngakho thina into esikhuthaza abantu ukuthi bantu bakithi asinanzeleleni ukuthi kuyadingakala ukuba lama mask, kuyadingakala ukuthi siye vaccinator, kuyadingakala ukuthi sibe kwazi ukuthi i-COVID ikhona njalo iyingozi kakhulu.